umongameli uqinise abantwana amapasa bezikhuluma sithelwa ngamabandla aphikisayo anezitiso njalo okuncenga ukuthi abafundi bakuthole ku-America kubo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila kodwa emuntwini wezimbabwe okwazi ukuthi ilizwe lezimbabwe labuya njani ladijekelwa njani sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu ilungelo eliyabe kuthiwa khona lidelela kubo labo abantu babilisana nabo so ngaleyo ndlela ilizwe sesilithephe thina siyakwazi ubana fanti ilunge labantu liqaphi silungekanani okuyikho futhi okulandelwa libandla enzalp f elisembusweni lilandela esingathi constitution abantu babuzwa yimithetho ekhona elizweni so leyo mthetho ngokubona kuthi thina iyalandelwa ye akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabotshwa akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu anganziwa anything so ngaleyo ndlela esikubonayo thina ikuthi banwalabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhotho yamathi ngamabhumo abathandele ukuthi i-America yelinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalekho okhunye i-America kwabakufunayo thina akubandelelwa emfesithi bo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela sizalivikela kuzeke naphakathi
kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe bayatsho bathi abantu bayatshaywa bayahlukuluzwa bayabotshwa nje mahlayana sibone uSikhala bojwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala
abangabe bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele uzafumanisa ukuthi uyabe ecamule umthetho ngenzeka ukuthi ngu-Job Sikhala owebandla eliphikisayo owe-opposition akusafananga hhayi ayisikho lokho umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani khala ukuthi wena uyi-citizen yelizwe lezimbabwe ofanti ukulandele nalokhu nalokhu uma kusuka ukucamula sizacamula umthetho ngenxa yokuthi yena ku-opposition hayi njalo nje abamihla nazitho ukuthi abazame bonke behlukanise ukuthi handa leZANU-P F kuyini umthetho kuyini kunabantu abafundeleyo kunabantu abakhona abalawula ngezomthetho yibo ababopha abantu ibabesenza abantu ayisolabo ibandla leZANU-P F abantu bangathi bangagcamula umthetho behlulwe ngale mthethweni sebekhombela kuZANU-P F iZANU-P F yaligonapha